Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mtawazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 15 kuNtulikazi 2019 ngontungamili Nkomo weze kuseni namuhla. Izisebenzi zikahulumende zizahlangana lomqhatshi wazo namuhla kukhulunyiswana ngodaba lweholo. Ababalisi besithi kumele bakhwezelwe iholo labo lifike ku-4,600. Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi uZulu kumele ahlale ezilungiselele ukungena esitaladeni etshengisele phezu kokwehluleka kukahulumende ukuvuselela umnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izisebenzi zikahulumende zizahlangana lomqhatshi wazo namuhla kukhulunyiswana ngodaba lweholo. Ababalisi besithi bafuna elabo iholo likhutshulwe liye ku-4,600. Ngeviki ephelileyo uhulumende uke wahlangana lezisebenzi zakhe phezu kodaba lolu wathi uyenelisa ukuzengezelela iholo ngamadola aphose afike kukhulu i-$97 kuphela. Kodwa ziyalile izisebenzi ukwamukela imali zisithi incane kakhulu. Sibuze isiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi ezimta umnumzana Sifiso Ndlovu ngomhlangano wabo wanamuhla.
Umhlangano lo sikhangelele ukuthi uhulumende aze lempendulo ethuthukisa lokho ayethe ulakho esikhwameni ngeziki edluleyo. Nanku phela leyo mali ayefakile i-$97 yadliwa izisebenzi, basebesithi bona kababuyeleke bayebona kwabakhulu babo ukuthi bangabathini. Ukhangelele ukuthi babuye bethe thuthu lelo holo abazali belithwele. Okwenza ngokuthi-ke sikhangeleleni thina sikhangelele ukuthi imali engaphiwa izisebenzi kayithi phecelezi isondele kakhulu kule imali esithi thina i-rate ye-RTGS nxa siyikhangela le-United States dollar. Nanku phela yizo izinto esezilethe ukuthi intengo zempahla eseZimbabwe ingathi iqansile, okutho ukuthi izisebenzi ngeke zeneliswe ngaphandle kokuba zithole kunalokho.
Yimalini kahle kahle nxa ungayibetha?
Nxa sikhangele thina ngokusolakala kwemali ezikhwameni zethu, sikhangele ukuthi uhulumende ngawe uyasukuma nje kancinyane ayefike khonaphana kose emalini yabo ku-4,600. Nanguphela nxa sikhangela igrosari efunakalayo esingathi thina phela yindleko ezifunwa ngumuntu osebenzayo oswelayo, ukhangelela ukuthi ngaye kathesi impilo yakhe ngaye ikulelo banga. Nxa ethe wehluleka uhulumende kasondele kulelo nani ukuze atshengisele ukuba ufuna ukusikhupha ebunzimeni lobesikiwo. Ukwehlula lapho kungabe sokuyinto nje elokuphoxa phakathi. Sikhangele ukuthi-ke uhulumende alethe impendulo engasuthi siyisebenza.
Abanye bathi kungehlula lezi nkulumo sebekhalala umsebenzi. Lina limi ngaphi njengababalisi?
Ngisafike ukuthi sizakhalala umsebenzi. Nami phela uhlala sikhuluma ngokukhalala singazange siqoqane labo ababalisi abayibo kumele bakwenze lokho. Kuyabe sokufana lokuthi nje sesibuye sabuya safaka nje imbongolo phambi kwenqawolayo zona zingakabotshwa. Kanti okwamanje osikhangele lokho ukuthi sikwenze ukuthi thina ngaye uhulumende uyancedisa athuthukise lokho ukuze kungaze kwafika lelo banga lokuthi abantu bazizwe sebecunuka, bazizwe sebefika ekukhaleleni imisebenzi. Kodwa okwamanje-ke thina sikhangele ukuthi umhlangano ngokwe-procedure evele ikhona nxa kulandelwa inkulumo yokuthi kumele ibe mthathu nje umhlangano. Ngakho sikhangele ukuthi nxa besiza baza le nkulumo nabo ezakwenza ukuthi sikhange siqede lokho, ngoba akuncedi ukuba sihlela sisenkundleni sikhuluma ngento esegcekeni.
Umnumzana Sifiso Ndlovu ngowenhlanganiso yababalisi ezimtha. Unobhala jikelele weZCTU umnumzana Japhet Moyo yena uthi uhulumende kumele akhwezele izisebenzi zakhe iholo ngesilinganiso ezisifunayo.
Okuqakathekileyo nje ukuthi aluba uyalalela okuchiwo ngabantu, uyalalelwa okuchiwo zingcitshi, ayenze khonoko kufunakalayo. Sibona nje labo onganu yabathemba abe IMF abe World Bank bayakhonona ukuthi kalandeli ngendlela abamcebisa ngayo. Kube lalabo labo angani bayamtshaya ihlombe kwesinye isikhathi bengamtsheli iqiniso abamabhizimisi. Ungakhangela abamabhizimisi nxa uhulumende khipha ama-monetary policies kumbe imithetho ethize, ngabakuqala ukumtshaya ihlombe akokuqala ukuthi uhulumende wenze okuhle okumangalisayo. Kodwa sikunanzelelayo ukuthi ubona nje abamabhizinisi kuyibo asebenza khala njalo bekhuphula intengo yezinto, kabafuni kumtshela ke uhulumende ukuthi uyaphambanisa kumbe kuyesaba. Asikwazi kodwa ke lokhu okwenzakala phakathi kwelizwe akusimangalisi. Sike sakutsho ukuthi yikho lapha umnotho oyakhona.
Emhlanganweni wanamuhla lo ubona kusiba lokuvumelana yini uhulumende senelisa ukupha izisebenzi zakhe imali eziyifunayo?
Asiboni nje uhulumende egwanisa ke ukubhadala ke esingathi i-living wage ngaphandle kokuba atshintshe izenzo. Siyaprinta phela imali ukuze akwanise ukuthi aholise izisebenzi zakhe. So ngokubona kwethu akusoze kube lesivumelwano, singabe singathi ngesilungu a short term arrangement. Kodwa sizabona nje ekuqineni ingxenye izisebenzi zikahulumende zisamukela nje khonoku ababekunikiwe. Akusoze ke kuba hambise ndawo. Sizabona futhi bebuyela futhi etafuleni besiyakhuluma. Babe lokho bekhuluma bephindelela esingathi i-collective bargaining arrangement engapheliyo, ngokuthi uhulumende kukhanya ngani okwamanje kakenelisi. Akala mandla ukuthi engakwanisa ukubhadala ama-minimum wages.
Lina njengeZCTU like lakhuluma ngokuqoqa ukutshengisela ezitaladeni, luhamba njani uhlelo lwenu lolo?
Sizabizela amalanga alandelayo ukuthi siqala nini ke lokhu ukutshengisela. So inkulumo zethu ziqhubekela phambili, sizama ke ukuthi sichasise okusobala ukuthi yikuyini ke okusibangela ukuthi sitshenisele. Ngokuthi abanye bangabone engani siphonkulwa lohulumende wabo kumbe iparty yabo, sizama ukuchasisa ukuthi hayi indlala ibuyanga yibo obenza nje sitshenisele, asilwi lo muntu.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa sekhuthaze abasekeli bebandla lakhe ukuthi behlale bezilungiselele ukuphatheka kuhlelo lokutshengisela ngokuthula esitaladeni. Besola uhulumende we-ZANU-PF ngokwehluleka ukulungisa umnotho welizwe. Ekhuluma emhlanganweni ongenwe izinkulungwane zabasekeli be-MDC emaswingo izolo, uChamisa uthe ibandla lakhe lizatshengisela maduze nje. Wengeze wathi i-MDC ifuna kuqhutshwa inkulumo phakathi kwayo leZANU-PF ezizaletha inguquko kundlela ukhetho oluphathwa ngayo.
Ma-reforms atuda mnyika muna hase kutamba nawo. Toda kuno sandro ana zekite independent. Choda kuno make sure my elections anetwa mnyika, my elections jaiwe kwete chitsotsi.
Inguquko esifunayo kayisiyo yokudlala. Sifuna ukuguqula iZEC ibe yikomishini ezimeleyo. Sifuna ukhetho lukhutshwe ngemfanelo kungela ukugqilibezela. Izinduna kumele zisebenze lonke umuntu. Akumelanga zibe ngeze-MDC kumbe ezezanu-PF. Kumele ziqakathekise abantu zingathathi hlangothi. Yikho esikufunayo njalo emapholiseni lakumabutho. Sotsha ngale lizwe kayisilo lezanu-PF. Zanu-PF yakufundisa inzondo. Sotsha akumelanga libulale kumbe ukutshaya abantu. Kumele libavikele.
Tyisa mama tyisa gukula
umnumzana Nelson Chamisa ekhuluma ke lapho emhlanganweni awenzele emaswingo labasekeli be-MDC izolo. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba lekroniko lithi kulo isifazana welupane otshiye izakhamizi zikhuza umhlola ngemva kokugana isithembo samadoda amabili. Iphephandaba leherald lona lithi uhulumende uphakathi kokudinga indlela zokukhuthaza ukusetshenziswa kwamandla esola njengoba amagetsi esilela elizweni. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibona nizihlobo, ngiyacela laba bantu ukuthi limfakele indaba yami le emoyeni. Nilohlupho olukhulu lomntanami engilaye lapha ekhaya wetheswe into. Ngicela lingifakele emoyeni, ndinga uncedo noma kubani la kubani noma church noma belapha ngesintu ongangcedisa kulolu hlwehlu uhlupho engilalo. Ngiyacela mthakazi sendubekile angisakwazi ukuthi ngiqonde ngaphi. Ngicela nje lingifakele indaba le emoyeni, umntana wami bamfaka umethisi into elala laye emenza umfazi. So inombolo zami zithi 077 401 2622. Ngihlala eKhezi, ibizwe lami ngingubekezela Sibanda.
Salibonani balaleli baka Studio 7, lo okhulumayo nguSitamusiki. Ngangishilo kwenye inkulumo yami eyadlula ukuthi abantu bemathebelelende abakamthwakazi bakawuthola uSibusiso. Nanku kulokho kuyenzeka, kuyabonakala ukuthi eqinisweni uSibusiso asikawuthola. Ngolwesihlanu lolo lwedlule, nangu ukansila uKambarami esiyahlukumeza uDube ehofisini lakhe. Igunya likaKambarami liyabonakala ukuthi ligunya alithatha ku-tribal supremacy ideology le abahamba ngayo bonke abantu beMashonaland. Abeza ngamaphathi abo bazenze sengathi bangama saviors abantu bakithi emathebeleleni, kanti bona bayazi agenda yabo ukuphusha i-1979 Grand Plan. Mina ngifuna ukuthi ngikhuthaze abantu bakithi emathebeleleni lingaqali ukuqilwa liluthwa ngamashona besiza lamaphathi abo emathebeleleni bethi bazolisiza. Nxa besiza lamaphathi abo bafika bekhuluma izindaba ezibizwisa ubuhlungu ezeguground bethi bazolimela. Kodwa nxa selibakhethile khangelani ukuthi benzani. Okambarambe ndaba iyasho iBhayibheli ukuthi ibusisiwe indoda omgodla wayo igcwele abafana, ngoba isitha basihlangabeza sisekude. Basihlangabezile abafana bakithi isitha sisekude. Mina ngithi phambili ngomzabalazo, inkululeko isiseduze bakithi.
Hayi, into eyenziwe ngu-acting mayor ayikho right, ayilungile. Kumele abantu bayiqondise, kumele akhuzwe kusasemanje before amile impande nomsila, ngoba uya ekutha umeya akekho sesifundweni. lento yenzile uyabonisa ukuthi bana kune hidden agenda ikhona into abaphezulu kwayo ikhumbule kudala bemfuna ukulawayo ukuvele kunomkhuba ukuthi ubulawayo ukukhokhelwa nje lokuphathwa ngabantu babo ubulawayo qale nje manje ukuthi bana kube nabantu abavela kwisindawo eMpumalanga sebethola imisebenzi siba ukhansela kobulawayo sikuyabonakala manje ukuthi hayi ukhona abaphezulu kwakho yebo siyazi i-challenge ikhona ukuthi abantu bawubulawayo sebesemazweni kodwa basusa ngene yiyo phela le nto basusayo ukuthi babele bengatholi imisebenzi lokho befakana kubona abavela ngaphandle abavela eMpumalanga phela namele inazelelwe mele inazelelwe mele icelwe ubulawayo mele abe ngabantu bawubulawayo ikho nje amanye amabandla esithi devolution of power basinto ezinjengalezo.
Salibonani linjani okhulumayo umkhokheli. Ngithanda lami ukufaka wami umbono, kodwa ke wayesike ukuthi kulokubandlululana khuluma ngendaba ye-city manager wakobulawayo lo ogcotshwa ke ngu-assistant mayor u-acting mayor. Into mele abantu bayibone kwamanje asike ukuthi-ke kumbe-ke sesibandlululana njani, into eyenzakalayo abantu basemathebelelendi uma bengahlalela inyawo bahlalela izandla bengathi kababoni lo nyako siyaphela kuyabe kungela nto abanayo cause abantu basempumalanga sebefuna ukuraida yonke into ibe ngaphansi kwayo cause kunabantu thina esiphila nabo abasempumalanga ngababiza njalo abathi uma umuntu wese ngapha emathebelelendi kulento esolwayo uze bafake igama lokuthi sizolicotsha elizweni lethu libuyele ngenyawo lapho elabuya khona. Yinto eyenzakalayo ke leyo cause u-city manager kumbe u-town clerk asiyo oletha ilokhaneni izulu and izinto ozenzayo uzitshelwa ngomeya.
Hallo, ngiyalibingelela lonke basakazi nabalandeli be-Studio 7. Ngiyabonga lamunxa engangena kuhlelo okukhulumayo ngoGivmo Ndlovu kwelenkayi komnyama ubambile. So sami isikhalazo nje bengithi isiphawule namhlanje ngizwile kakhulu president wethu Nelson Chamisa uyakhuluma lapho ukuthi-ke bonke nje abalandeli kufanele ukuthi betshengisele ngomumo okhona manje eZimbabwe manje. Elokhu lathi sikutshayela ihlombe sibili ukuthi abantu ngenxa yohlupho olukhona kumele kutshengisele kakhulu ngenxa yokuthi uhulumende esinaye manje akasenzeli kahle ngoba sithwele nzima zonke izinto zenzima. Uma uvuka nje ekuseni konke ubunzima buyaqala umumo ngapha umanga kahle sibili hayi kunzima sibili hayi. Ngiyabonga igama uGivmo Ndlovu sasipho kuhle from Kayi.
Aboge be kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Amapolisa akwele Russia abophe abantu abangene esitaladeni izolo betshengisela phezu kokuvinjwa kwabamabandla aphikisayo ukuncintisa kukhetho lwamadolobho oluzayo. Kulentatheli zindaba yakwele Afghanistan ebulawe ngabantu abangaziwayo ngolwesihlanu. Isidumbu salintatheli sitholakale simanxeba-nxeba. Kuhlandla lendaba ezihamba phambili eMelika namuhla siphatha udaba lukamongameli Donald Trump yena osechotozwe kakhulu ngabaningi ngemva kokutshela abameli bebandla eliphikisayo elamademokrats edale lephalamende abavela kwamanye amazwe bebancane kumbe abalabazali abadabuka kwamanye amazwe ukuthi kumele babuyele emazweni abo. Abanye bathi lokuveza sobala ukuthi uTrump ukhetha ngemihlobo ngoba abantu akhuluma ngabo bengabansundu kumbe abokholo lwesiMuslim. Sixoxele sale sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika eTexas, umnumzana Gary Twala Jackson.
Ngamagama abuhlungu lawo njalo ngamagama abonisa ukungahloniphi abanye abantu. Umnumzana uTrump kabahloniphanga labo mama akhulume ngabo njalo nxa ethi kababuyele bona emazweni akubo. Bangophompe sumane kanjani nxa kuyikuthi kakusibo balapha. Okwenza bafika kulawo maposition abakuwo kuyikuthi bayisebenzisa izizalwane zalapha. Imvelaphi yabo kayinani lokusebenza kwabo. Mbona athi kabahloniphanga laphana kakhulu sibili njalo kufanele ukuthi ngabe amandla lawa awadlalisayo ethukana kumbe echothoza abanye abantu asebenzisana labo sopolitiki ngabe wasebenzisa ukuthi ahlale phansi. Akanakana amadinga ngono okuxazulula ihlupheko zalapha elizweni leli alikhokelayo, hhayi ukuthi mhlawumbe abe khombi imini kwabanye abantu ekhuluma kabi ngabanye abantu.
Abanye bathi amazwi kaTrump la aveza sobala ukuthi ungumuntu olenketha betshabi injalo ongayihloniphiyo eminye imihlobo yabantu ngaphandle komhlobo wakhe ongumhlobo wabamhlophe. Ungaba ukubona ngaleyo ndlela lawo?
Kuliqiniso lakho kakhulu. UTrump nje ukuthi kakuphumiseli njalo kunzima ukuthi yena angakukhipha ngomlomo wakhe. UTrump kahle kahle is a racist. Uyazonda especially abantu abamnyama labantu abangaphandle. Singananzelela ungakhangela kulezi phephela eziningi ezizama ukungena e-America lapha zisuka e-South America zisiza la. Indlela aphatha ngayo laba bantu bakhona sebeke badutshulwa bengakangeni la kungena elizweni bese sengaphandle kodwa bedutshulwe ngabantu laba abafinga ukuthi bazengena la. Sikhangele abantwana labo mama abazithwele abayiziphephela abasendleleni bafakwe emathejini okwenkomo. Kambe ngabe ubonisani lokho? Luthando noma inzondo? Kuyinzondo ekugcekeni kalabuntu umnumzana uTrump.
Khona ngapho eTexas sizwa kuthiwa like latshengisela ngolwesihlanu phezu kwendlela aphatha ngayo udaba lokungena lokuphuma kwaba kwamanye amazwe kuleli. Ungasichasisela okuningi ngokwenzakeleyo khonapho?
Abantu beze ngobuningi babo njalo nxa ngithi abantu bezi lapha kangitsho abantu abafana lami abayizithwepheli kumbe abantu abalezihlobo eziyizithwepheli. Sengikhuluma ngabantu abalapha e-America lama-Native America bebekhona la bezobonisa uthando kubantu abafana lami abayizithwepheli. Sikuchazile lami ngike ngathola ithuba lokuthi imipha kwathi sichaze ukuthi kanti kuyini vele okwenza ukuthi abantu baze basuke emazweni abo bazithole sebe siyadinga lapha bangacatha khona. Sakuchaza sobala ukuthi kwenziwa zihlupho esihlangana nazo emazweni esikuwo. Kungaba izimpi, kungaba mhlawumbe ama-economy engasebenzi kahle, kube indlala abantu besifo sebebalekela emazweni angcono. Kodwa abantu bazile bazosisapota baphakame ngobuningi kakhulu. Sabachazela bezwisisa njalo bona bethi bebethela ama-placard bethi bona ama-asylum seekers they are welcome, ama-refugees they are welcome as long as bengezi ngobugebengu. Ngoba umnumzane Trump sibone sithi bona iziphephela eziningi ngama-criminals bababuya lama-drugs. Abantu abasebenza ngama-drugs abalasi isidingo sokuthi bahambe egangeni for 2 weeks kumbe izinyanga ngoba ngabantu abalemali laphana balendlela zabo. So laba abantu esibabona bethwele kanzima omama abazithweleyo bese sithi bona izigebengu ngabama-drugs ngamanga lawo.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Sizigqibeke ezekuseni ngezemidlalo. Iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni we-netball selingenile kuhlandla lesibili lomncintiswano we-netball World Cup ngemva kokunqoba ele-Northern Ireland nge-51-49 izolo. Impumela yemidlalo enguqu eyemidlalo ye-Castlelager Premier Soccer League edlalwe izolo yona imi kanje. Caps United 2, Yada 0, Triangle United 2, Tel 1, 1, Mushawani Stars 1, Herentals 1, Wange 2, Chigenin 1, Highlanders 1, FC Platinum 1.
La puma la belihle langa lemvelo yonke yayibukeka inhle abantu bakamthwakazi bexoxisana ngendaba ezimna nthi nthi kwase kwamlandi bathini hu bakhuluma ngayo phela inkunzi emnyama ufokanye ngolo ufoka mqabuko umafukufuku bathini umkali wesiziba ngubani na inkunzi emnyama ufoka mqabuko ebhonge makwajili kwakhalisita inkunzi emnyama
Mukachini livuka njani kumagumbi womane womhlaba lapheli ngaba likhona khona pa eMelika UK eZimbabwe kanye kobulawa kontutu ziyathunqa komfazi ushaya indoda eHarare gokwe gweru kwekwe kwanda plum tree utichi chagechenge ewange binga livuka njani sihlobo zami siyalamukela njalo siyalibonga abasilandelayo ku Facebook kulo Jason Maphosa uthi wena livuka njani msakazi siyavuka Maphosa silethemba lawe uvuke kuhle noma kuku Ntombi Ngwenya lawe uyabuza uthi livuka njani msakazi hayi sivukile mangwenya silethemba lawe uvuke kuhle Princess yabuhle ntini ubuza ukufana lawe uthi uvuka njani msakazi hayi mina ngiqinile entini ngilethemba lawe uvuke kuhle zihlabangana utwena kanti uthamisa kuyoze kube nini ehlala ebamba amarali laye ungani sokufika la aphelelwa khona Chase skuza ithabeleke kamnandi lapho esiqhubela uhlelo lwethu lwezindaba zekuseni ngengoma yakhe emnandi indlikizane ethi yona inkunzi emnyama ukuzigqiba ke ezekuseni esikhangele ebezihamba phambili izisebenzi zikahulumende zizahlangana lomqhathi wazo namuhla kukhulunyiswana ngodaba lweholo ababalisi besithi kumele bakhwezelwe iholo lifike ku-4600 Umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa uthi uZulu kumele ahlale ezilungiselele ukungena esitaladeni etshengisela phezu kokwehluleka kwahulumende ukulungisisa umnotho. Hayi ke kwanele, kodwa likhumbule zikhona izakusihlwa ngo-7:30. Lijone kuhle, mthwakazi olivalelisayo nguNtungamile Inkomo.